Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 12 kuMpandula 2021 uKip Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende ukhuthaza ukuba abantu balandele imithetho yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le COVID-19.
Kuzaphinda futhi kusitshaye lokho okuyinto akuyanga ndawo kukhona, njengoba sakhuluma ukuthi kukhanya kuyinto okufuna ukuthatha imiphefumulo eminingi kakhulu yabantu.
Ibandla le-MTCT lithi lizaxotsha bonke abalandela uMnumzana Nelson Tshamiza abamele idala lephalamende lamadolobho.
Honorable President, I don't want to see a member of parliament who supports Tshamiza. A provincial council who supports Tshamiza. No government council who supports Tshamiza.
Angifuni ukuzwa ukuthi kulelunga ledale lephalamende elisekela uNelson Tshamiza.
Inhlanganiso yemidlalo yenguqu eZimbabwe Football Association isixotshe umqeqeshi weqembu leWarriors labasekeli bakhe. Sanethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ubona ngokunqabelwa kwemikhuhlane osebenza eofisini kamongameli eMasolonangakwa uthi kumele abantu eZimbabwe balimuke elinye njalo ihlandla lokumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 kulandela ihlandla lesithathu okuthiwa ngesilungu yi-third wave okubhubhe khona abantu abaningi, kwathi abanye njalo bathapha umkhakha we-delta COVID-19. UDr. Agnes Mahomva uthi ihlandla lesine lingaqhamuka eZimbabwe nxa abantu bengalandeli okwethulwa ngabezempilakahle. UDr. Mahomva ukhulume lokhu enkundleni zokuxhumana ezijiyeneyo njengalokhu ajayele ukwenza maviki wonke. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abezokholo lwesiKristu sebevunyelwa ukuba benze inkonzo endaweni zokukhonzela ezilabantu abalikhulu. Ezimfeni lakho sokungabuthana inani labantu elifanayo. Kuvunyelwa labangahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela umkhuhlane weCOVID-19 obulele abane izolo eZimbabwe, kwathi bafika phose amajumi ayisithupha 57 bahlolwe batholakala belegciwane leCOVID-19. Abantu bedlula inkulungwane ezine lengxenye 4536 sebabulawa ngumkhuhlane lo kusukela ngombimbitho onyakenye. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba abafika phose izigidi ezintathu 2,836,000
abantu bafile kakhulu kathesi ngenalo uJulayi August. Bafile abantu abaningi, yikho abantu bayithukile besebeyilandela sibili khona okukhulunywayo, ukugqoka kusama face mask lokungayenzi amaphathi lokungayenzi isiminye eminye besebelandela. So okwakathesi njengoba abantu behlangana beqalisile njalo abantu sebethabile ukuthi sokuvuleka njalo, akuzaphinda futhi kusitshaye lokho okuyinto akuyanga ndawo kukhona, njengoba sakhuluma ukuthi kukhanya kuyinto okufuna ukuthatha imiphefumulo eminingi kakhulu yabantu. Yikho nxa sihlangana nje sihamba sisiyale siyale siyabe sikuthwala lakho kulandela khona apha eceleni lapho okuhamba khona abantu, uzabona-ke inyanga ezimbili ezintathu ezilandela abantu sebesiwa njalo kwamagama.
UDokotela Solwayo Ngwenya usebenza esibhedlela seMpilo Hospital sixoxela ye ekubulawayo. Ibandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lizaxotsha abamele idala lephalamende, amakhansela kanye labanye abasekela umnumzana Nelson Tshamiza okokela i-MTC Alliance. Umnumzana Morgan Komiti, umgcini sihlalo webandla leli, wethule umbiko lo ngesikhathi kuthakazelelwa ukubunjwa kwebandla le-MTC.
Honorable President, I don't want to see a member of parliament who supports Tshamiza, a provincial council who supports Tshamiza, no government council who supports Tshamiza, and no mayor in this country who shall belong to Tshamiza. No.
Angifuni ukuzwa ukuthi kulelunga ledale lephalamende elisekela uNelson Tshamiza. Angifuni ukuzwa ukuba kulelunga lezabelo elisekela uTshamiza. Njalo angifuni ukuzwa ukuthi kulabaphathi bamadolobho abasekela uTshamiza. Kumele bonke baxotshwe, ngiyala mina.
No.
Lo ngumnumzana Morgan Komiti wethule umbiko lo eHarare namhla ngesikhathi kuthakazelelwa usuku lokubunjwa kwebandla le-MDC. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance.
Uxotsha kancinyane kancinyane senzela ukuthi ukuphela komnyaka, ukuphela kwesizini sesuza imali yale Political Finance Act. Abadle basuthe for a season ngoba isikhathi siyeza lapho abazasala babambe insiba zejuba. Ngoba ukomichi galabantu galabanja uwangeniswa ngamakhothi lawo efunzana lezano ikhoke hayi sesivele sesizimisele lamalunga ethu eParliament bazimisele vela besabi ngoba bayazi ukuthi bona baza bahamba lomuntu oqodo ubaba uChamisa njengopresident.
Ye ngokukhuluma kwakhe ukomichi uthi abantu laba besebenzisa imali abayithole eParliament lamakuponi ukuthi basekele uChamisa ukuthi bekuthathwa khona ngale edala leParliament amakuponi lawo kusezwa njalo. So uthi sokumele kuphele njalo njengoba isigumula sasibuya kwayamele kube njalo. Ungathini kunabo?
Hayi, ngumuntu othanda amandla, amandla samcorrupta, ufuna ukuphila njengomkhaza ophila umkhaza vele inkomo ingazife uyabe lokhu bambile. Thina silabantu asinandaba le mali leyo engcolileyo. Ngoba uZulu wonke jikelele uyazi ukuthi ukomichi ukuba laphana wasayinelwa nguThamisa ukuthi ezebe ngusenator. Yikho ke thina sibona ngani into yabo ngeyamakhothi. Ikhothi izafika lapha emakhona isikhathi siyeza sithi zobohla amanyosi ngo-2023 yikubona besala benqaba ama-by-election. Khathesi komiti lomonzora bafuna ukuthi ama-election angabi khona for 7 years besaba abantu ngoba abantu babazondele kakhulu bazabachaya ngoswazi olubuhlungu kakhulu. Yikho ke konke lokhu ngakwenze thina abantu imali esiyisebenzisayo ngeyama-subscription sizuza imali eningi kabi ebantwini over 2 million esiyizuzayo from contribution a month. Namanye anezihlobo zethu ezi-outside ziyakusubscriber asihlupheki ngemali imali vele ebantwini ngoba vele thina sizinhlanzi ezihlala ngathi emanzini babadube. Ukomiti hayi liphupho nje ngoba sisebenzela iZANU PF.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Sixoxe laye ekobulawayo. Lo lwezemaphandleni namhla sixoxa lomnumzana Mcebisi Dube odabuka eGwanda North esabelweni seMathebeleni South.
Isikolo sakithi kuthiwa yiKhozi Primary. Into ekhanye ehlupha isikolo laphana khanye ngathi isikolo lesona akulamanzi. Le nto ekhulunywa ukuthi abantu bazadulelwa, isikolo zizadulelwa amabhori zakuzange kwenzakali. Ugetsi kawukho vele kakulanto ethembisayo, inethiwekhi kayikho. Uthola abantu bezibeqanise phezu kwentaba uma befuna ukuthi bayifona. Okwenza kugcina lama-teacher ngasabi le-interest yokufundisa khona lapho. I-problem ye-transport, imigwaqo ifile, akulanto yakhona ehamba iqondileyo kahle. Then le staffing yakhona, abantu bangathi bayakhalakhala ukuthi kugcina kufakwa ama-teacher angazulimi lwendawo. So i-problem engiyibonileyo. Then ama-projects vele kakhulu ama-projects acacayo kwakhiwa idamu emfuleni uthuli khonapho to the nearest ukuthi aluba yilo lenzani elidonisa amanzi liwabise esikolo lapho. Manje idolo lwakula nto ehambayo asazi ukuthi kathi kuyaze kulungiswe nini. Isigaba sethu sisele emuva kakhulu, sicela uncedo sibili okuthi bani ihulumente yezwe izikhalazo zabantu.
Umnumzana Dube uthi kunzima ukuba abantu baqale ihlelo.
Khanye ngathi vele injayelo indawo yakithi yonke iGwanda North leya. Ungasuke sibona ubuye wabayi, ubuye Khozi, uye Gqalaza, uye Maphane. Kwafaka ilayini yegetsi angazi sokulama-20 something years. Masukuzavutwa uyabona sebesibakhona mota zezesasezigijima kathi kule nto ezakhonekthwa. Kungadlula bayekele asazi ukuthi kathi bazamani. ngokuqala abantu vele abasebenzi ukuthi uma kungathi kutshaya izimali ukuthi oratifuna ukuthi zifake amasola kwenzela ukuthi kutholakale ugesi for amatitsha ikakhulu ezikolo khona la. Abantu abaningi abasebenzi, abantu abaningi baseGoli la abasebenza khonokho ngokuyimisebenzi okungacaciwe vele njengoba libona ukuthi i-industry vele seyawa. So yibo ubunzima obukhona esilabo kakhulu. Okunye indlala yena le ekade ikhona le iminyaka yonke le yanti vele lezulu belingani kahle. Hhayi, vela kula nto yakhona ihambayo. Angazi idamu lelo nje ukuze silakhe sasincediswe yilokhu i-US aid imalima le.
Udaba lethu luma lapha okwalamhlanje besixoxa kuhlelo lwezemaphandleni lo mnumzana Mcebisi Dube osegwandla North esabelweni seMatebeleland South. Lalelani uhlelo lolu esilethulela maviki wonke kumsakazo weStudio 7. Singangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulesi zalwane sakwele Tunisia esizijise ngomlilo izolo kulandela okwenziwe ngomunye kusukana ezedlule. Ababili laba bakhala ngokungahlaliseki elizweni leli. Ngomnyaka ka-2010 uMohamed Bouazizi wazijisa okwenza ukuba kugenqulwe uhulumende njalo kube lo mvukela we-Arab Spring emazweni amaningi. Inkokeli yakwale Melika ithi kumele abantu babambane ukwenzela ukulwisana ngamandla lezitha ezigoqela amalecatha. Umongameli Joseph Biden lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris bethule lokhu izolo ngesikhathi kusenziwa isikhumbuzo sabantu ababulawa ngamalecatha asebenzisa indizamtshina ngomnyaka ka-2001 aphindiza i-World Trade Center lesigodlo samabutho i-Pentagon. Okwamanje sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
senziwe mandla.
Ngelo baba mkhulu babelobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyalubuyelela njalo udaba lwesikhosini ngathi ke olwesintwini lwamaNdebele umthwakazi phela. Sinesizwe ukuthi yena uthini nxa ekhangela ngodaba lolu lwesikhosini. Siyakwazi ukuthi kulobulelanilo phekulathi Khumalo owakhethwa ngabakhumalo ukuthi abe yinkosi kamthwakazi. Bese kubuya ke lo mnumzana Rafael Khumalo laye uthi uyinkosi yamaNdebele. Kambe inkosi ngubani khonapha ke?
Linjani babuDube? Angithatha leli thuba ngibingelele bonke abasakazi bomsakazo esiwuthanda kangaka iStudio 7 nabo bonke abalaleli. Indaba yobukhosi babuDube njengoba kulombuzo lapha othi wona kambe ngubani oyinkosi ofanele ukuthi abe inkosi phakathi kukababa laphana uStanley Raphael Chuma Khumalo lenkosi laphana ubulelani lobhengula. Noma nje ngingakuthandi ukuthi ngikhanye sengiphakathi kwalinto ezwakalisa mbango, kodwa ngoba usungibuzile nami ngizobeka uhlangothi lwami. Mina ngingedwa nje ngile nkinga ngendaba yokuthi ubaba uStanley athen uphuma endlini kahlangabeza. Zimbalwa kwezinto enzozivala lapho ezingenza ngibe le nkinga ngeclaim yakhe le ukuthi athena uthena ke namaye chaza uthena okwenza inkosi lobhengula yabulala uNkulumane uhlangabeza okungenxa ukuthi embulalela ukuthi yayisazi ukuthi wayengumfowabo omncane kaNkulumane nokuza kwakuza kwenza ukuthi ngokwesiko njengoba kwasekugudluzwe uNkulumane wayefanele ethathe ubukhosi kwakufanele kube umhlangabeza. Kodwa thina ngokomlando esiwuphethe sawuzwa ngamakhehla sizwa kuthiwa uhlangabeza wabulawa inkosi lobhengula ngoba kuthiwa wayefana kakhulu ncamashini inkosi uMzilikazi. Nokwakusenza ukuthi noma eqhamuke ehamba laphana abantu ikakhulu amabutho ayigcina esembongela kwesinye isikhathi azamkhothamela abanye baze bagcina bethi bayethe. Nokuyinto eyenza ukuthi inkosi lobhengula ibone ukuthi imisuse.
Singathi bona vele ubukhosi buyabangwa sibile kunokumangalisayo.
Siyazi sonke ukuthi inkosi uMzilikazi laphakothi ngemva kokuthi inyamalale ilahlekelane nesizwe sayo. Abantu abafana laphana nabomkhithi kaThebe bala bathi nobona alikho ilanga lingaphumeleni ngakachona yikho ke bahamba bayidinga inkosi baze bayithola isizwakalela le kozanke yikho ke ekubuyeni kwa inkosi laphana kuthiwa yathukuthela kakhulu kangaka ukuthi izinduna lezo ezifana nabo Gundwane nabodambisa amahubo mafu bazithola ngempela inkosi sibathukuthelele kakhulu ezinye zabulawa kwathi abantu abafana nabo omkhatshana odambisa amakhubo mafu induna yakogodlayo yabaleka ngempela yaze yangena le kwagaza kuthiwa into okutholwe inkosi ayizange igcine kuphela ezinduneni even nabo ndlunkulu bathinteka kakhulu ngendlela ukuthi ke wagcina kubulewa ngempela undlunkulu laphana uManqumalo unakankulumane umwakanqumalo naye undlunkulu laphana owayengisomthwanyelwana ufulatha laphana eJabalala okungena ozwala inkosi loBhengula engifuna ukukuthinta ke khona laphana kunomfo wabo kankulumane okuthiwa ngobuhlelo nawe naye owabulawayo kambe mangabe uhlangabeza wayengumfo wabo kankulumane wayengasala kanjani njengoba sibona lapha kuyavela ukuthi uNkulumane umfowabo kankulumane uhlelo wabulawa kwaze wabulawa nje labo ndlunkulu liyabona ukuthi ulaka lolwalo olukhulu lungakhethi kwaze wazoholela ukubulawa ngisho abantwana benkosi so kusobala nje ukuthi uhlangabeza wayengasondele la kancane endlini kana kankulumane ngoba ngabe inkosi yambulala naye so ngokwami nje ngibona ukuthi cha lokho okuthiwa ngobaba uStanley ukuthi ukhokho wakukhuhlumba wayezalwa endlini kahlangabeza angiboni ukuthi liqiniso ngoba thina sizwa ngomunye umlando esiwucaphunayo kuthiwa uhlangabeza wayele ndodana kethiwa ngumavondo esizwa kuthiwa wathi nxa amanxusa enkosi afana nabo lotshe ehlabangane bezombulala wayilaya wayitshela ukuthi izogcina kanjani abanawayo kanye lonina yikho ke okababa uStanley mina ngibona ukuthi cha yena ngaba ngokukhumana ngoba izizathu ziningi kodwa ke noma kunjalo induku siyazi ukuthi isendlini kaLobhengula.
Namhlanje simalapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu zuku zonke. Besiphoka lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu.
Sengana masiko
wenziwe manje.
Ngelo baba mkhulu
masiko
babe lobola.
Sinesizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontunga milinkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyathemba libe leviki elihle
usiphatheleni lamhlanje
Nizafuna sibale kumahubo 142 sikhangele lapha ivesi ka 3 leka 4 ithi lo levesi ka 5 uthi yena kuverse 3 lapho umoya wami uphela amandla wena uyayazi indlela yami endleleni engihamba kuyo bangithile khona ngikhangele kwasokunene kodwa kakho onginanzayo kakukho isiphephelo kimi kodwa ongikhathalelayo uthi kuverse 5 ngiyakhuleka kuwe Nkosi ngithi wena uyisiphephelo sami isabelo sami elizweni labaphilayo akulalele umkhuleko wami ngoba ngehliselwa phansi kakhulu ngikhulula kubo abangizingelayo ngoba balamandla kulami ngikhupha enhluphekweni yami ukuba ngibonge ibizo lakho abalungileyo bazange kungibuthanela ngoba ungiphatha kuhle kakhulu Ifuna sikhangele izifundo ezithize. Okokuqala, ukuba nxa ufike phakathi kwesikhathi lapho sizwa ukudangala okukhulu kakhulu. Kukahle ukuthi uvume ukuthi uphakathi kwaleso sigaba. Abantu abaningi abanye bayali ukuthi umuntu phakathi kwesigaba sokudangala umphefumulo wakhe udlizekile. Lokhu ngabe kulethwe isimo selizwe, kulethwe isimo sempilakahle yakho ukuthi uzibona ngani akusela lutho ngaluphilela. ikanti okunye kulethwe yona leyi umkhuhlane lo iCOVID-19 abantu bethona besezindlini besilwa ukudla kungekho khathesi izikolo zivuliwe le mali engcenye ayikuthi abantwana babuyele ezikolo ngakho umphefumulo wethu uyakwazi ukungena esikhathini sokudangala kakhulu lokudlikizeka uzizwe ngana kulalutho empilweni osuluphilela lona sihlangana lapha la uDavid uyakuvuma lokuthi lapho umoya wami uphela amandla wena uyayazi indlela yami ngakho uqala ungabona umoya wakho uphela amandla ungasela amandla okuphila uzosithi akusela lutho lokhu kuyabe kutshengisela ukuthi izithelo zakhonokho okwesibili ungabona ngani akula muntu olendaba lawe aniyananzelela ukuthi abantu abaningi nxa sibacebisa nxa umuntu sengene kulesi sikhathi uyabe bona ngani akulwa muntu olendaba lendaba yakhe uzibona ngani umi yedwa lapho eyakhuluma uDavid uthi ngakhangela ngakwesokunene kodwa kakho onginanzayo siyakwazi ukuthi iNkosi Jesu layo waba yedwa esesesiphambanweni emaceleni kwakhe kwasekunamasela kunezigebengu ezazibethelwe abantu abaningi babaleka ilizwi lenkosi lithi kwaze wasala umamakhe lomfundi wakhe oyedwa lomunye umuntu oyedwa khonapho uJesu esaba yenzela izimanga babengasabonakali amaxuku lana ayelanda izinkwa amaxuku ayelande izimangaliso zakhe banyamalala bonke loba kukhanya ngani akula muntu kodwa uNkulunkulu ukhona ngoba lapho uDavid uyathi ngiyakhuleka kuwe Nkosi ngithi wena uyisiphephelo sami ngakho uNkulunkulu khona khulumisana loNkulunkulu kwezi sikhathi uyamele uhlale uwedwa nje ube ngani umuntu ikhanda lisathathi kuhle kodwa ukhulumisane loNkulunkulu umtshele ukuthi baba ngilalokhu lalokhu 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 okundihluphayo uzamangala ukuthi uqede ukukhuluma layo uNkulunkulu umthwalo lo uyaphakama usuke phezu kwakho
akuyibhethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu thandazela wonke umuntu olokudangala olokudana ozumphefumulo wakhe uhlubile baba siyathandaza umsuse phakathi kobhalu abe phakathi kwalo umkhanyisele ubuhle bakho siyathandaza amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkungo
siyabonga kakhulu untungami linkomo sike sizwe ezabatsha
lingali tshona njani mthokazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Hove namhlanje sixoxa lo Nyasha Gwazemba okumsebenzi wokulwela amalungelo oluntu njalo engumlobi osanukhipha ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi A Struggle for Free Zimbabwe Nyasha ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi ngalolu gwalo
Ngiyabonga Mike Hove leli bhuku ngilibhale sengike ngahlala phansi ngabona sisa into eziningi ezenzakala elizweni lakithi ukuthi no into ezenzakala elizweni lethu they need to be documented for the future generations zizobona ukuthi ilizwe lelesikilo sithi salikhulula kuqala thatha ilizwe kodwa hayi akuzange kusisize lutho kho ibhuku lelisithi the struggle for a free Zimbabwe because asikaqedi kula lokho sisilwa ukuze sizikhulule
ugwalo lolu luthinta indaba ezimayelana ngokuthuthukiswa kwabatsha kanye ngela kusaza lakwele Zimbabwe esikhangela ukusanda ukwenzakala kwele Zambia lapho intsha iphume ngobuningi babo besiyovota kukhona esingakufunda njengentsha yakwele Zimbabwe na njengoba ukhetho luka 2023 solusondela duzane
ye kukhona igwalo lolu luza encourage abantu abatsha ukuthi bazilwele bazimele bazi ukuthi sitha sethu esilwa laso ngubani njalo lesi sitha siphetheni okwenzakale kwele Zambia kuyathabisa ukubona abantu abatsha bebambana besiyalinda amavoti abo okutshengisela ukuthi kusasa lelitsha labantu bese Zambia solukhanya njoba thina silungiselela lothu kwethu for 2023 lami ngiyabambana labantu bonke bezimbabwe intsha yonke ngikhuthaza ukuthi kasibambane nini si register ukuvota okwenzakala eZambia lakithi sokungenzakala ngo 2023 siyathemba ukuthi upresident uHage Geingob Hichilema laye uza kwenza izithembiso zakhe azithembise intsha yeZambia ngoba bekungekho lula okwenzakala eZambia babelala belindile amabhoksi amavotes abo so ngiyathemba ukuthi bhula lizakhuthaza intsha ukuthi labo bekwanise ukuyazimela bekwanise ukuthi bazilwele ukwenza ukuthi amavotes ethu esiwavotileyo akhanye njalo acace ukuthi sivotelane
hayi isikhathi sesedliwe ngumango enyasha sigqiba lengxoxo chasisela abalaleli ukuthi ozafunda ugwalo lolu kumele akhangele ukufunda izinto ezinjani bese batshela njalo ukuthi abafisa ukuxhumana lawe kumele bayephi
ngifuna intsha ifunde ukuthi sisuka ngapi ku-struggle for free Zimbabwe njalo sikhanyeleleni sisiya ngapi njengelizwe leZimbabwe bafunde ukuthi sibambane njengentsha sibambane njengelizwe leZimbabwe bafunde ukuthi to protect their own vote lolu gwalo abalufunayo silama soft copy silama hard copy silama ebook bengangithinta imarketing team yami ku 0776498183 sikhanyelela ukuthi ensukwini ezilandelayo liyabe solutholakala ku Amazon la ku Google Books liyabe solutholakala into esisendleleni ukuthi siyenze khona ukuthi litholakale nyabonga ngokunika lesi sikhathi nyabonga libe losuku oluhle
hayi ngiyasho ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo azilokandaba ukwanele kwalamhla silugqiba lapha uhlelo lwabatsha sodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe Life Talk the connection olivalisayo ngenjabulo igama ngomayikobe ngithokoza muhle Zimbabwe muhle bye bye
Dalo inhlanganiso yenguqu eZimbabwe Football Association isixoxe umsebenzi umqeqeqi weqembu leWarriors uZravako Lokarevski labasekeli bakhe abagoqela ozanda kuqhatshwa uBenjani Marwari izifa yethule umbiko othi baxoxe uLokarevski labanye bakhe kulandela umhlangano abawenze namuhla izifa ithi zebedinga abaqeqeqi abatsha Kubekwa ukuba inhlanganiso le ilako ukukhetha uMaruwaru uBruce Gorpela lo Norman Matpeza ukuba bakhokele iqembu leli besadinga abazangena ezikhundleni lezi okwesikhathi eside. Kukhanya ngazani abantu laba baxothwe ngenxa yokungenzi kahle kwama-Warriors kumncintiswana we-World Cup qualifiers.
Salibonani balaleli ibizo lami nguphilisani isibongo ngisebenzisa umoyo kodwa ke siyiso nguvundla abane ngithemba lingibonile ngishaya untethe kababa uSikhosana laphana ngeKatar emlwayana ukucula kwami ngiqale ngise high school lapho bengicula futhi ebandleni le Victory Fellowship eChalimbe kusesigodini lapho beliholwa ngumfundisi uJames Dube Ngiqhubekile ngomculo wami sengise UCE lapho bengifundela khona izifundo zami zobubalisi kusukela ngo 2013 kusiya ku 2016 bengilolonga ke ngaba ngama lecturer ami abalisela ubaba uMP Mabhena uMataruse labanye bengicula ke college laphana ku college choir bengicula kumbube bengicula njalo ezami izingoma mina engizikhompozayo ngishaya iKatari Kambileke ngomculo sekholeji lamadoda abalisela uVusa Sibanda labanye saya performa AUZ saya performa eMkhoba Teachers College eMasungo Poly lezinye nje indawo ezinenge ingoma zami lezi sesedlula ithumi zirekodwe ngefoni ngiyafisa ukuthala ubinkosi ngihawukela ke ngizirekode e-studio ziyefinyelela ebantwini kuhle bazizwe bazikhwabithe
Sirukuba lapha uhlelo lethu lalomhlanje, Oliver Lisayo ngo Kipstow.